Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7, ngolwesibili mhlaka 30 kuZibandlela 2024, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Job Sikala has been given a 2-year prison term, wholly suspended for a period of 5 years.
Owake wamela izenge zaWest edalele ePhalamende elilunga leCCC uMnumzana Job Sikala, obesevalelwe okweminyaka phose emibili, uze wakhululwa umthethwandaba kamanje namuhla.
Isakhiwo sakobulawayo sivumesi siluhlaza siyiblue. Asithembi ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umbala oluhlaza uhlezi ungumbala wethu ngoba ungananzelela. Sathi sisethulwa singama-candidates abantu abazamela ibandla lesifo singasithiyo ngo-August. Wonke umuntu wayegqoke isudu eyiblue.
Amahofisi ebandla le-CCC wobulawayo asegconjwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leli abasekela uMnumzana Nelson Chamisa asanda ukulichiya. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi luyaqhubeka ngohlelo olusungulwe izolo lokunikeza abantu umuthi we-vaccination yokuvikela umkhuhlane wesihudo owe-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Owake wamela izenge zaWest edalele ePhalamende elilunga leTriple C uMnumzana Job Sikala obesevalelwe okweminyaka phose emibili uze wakhululwa umthethwandaba kamanje namuhla. Lesi sinqumo sethulwe ngemva kokuba uManje ebeke eceleni isigwebo sakhe sokuthi abike okweminyaka emibili kulandela ukutholakala kwakhe elicala lokutshotshozela udlakela endawonye lomunye wakhe uMnumzana Godfrey Sithole owayemela iChitunguiza. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Esethula isinqumo sakhe namuhla emini uManje unkosikazi Tafatswa Miti uthe uSikhala loSithole bazaphika okweminyaka emibili okodwa uphanywa wabeka isigwebo lesi eceleni ngoba esithi uSikhala usehlale isikhathi eside evalelwe eChikurubhi Maximum Prison lanxa nje ebengakatholakali elecala. Ngokunjalo uthe ababili laba kumele bakhululwe kodwa uxwayise uSikhala ukuthi akumelanga edale icala elifanayo phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. Lokhu kutsho ukuba uSikhala uzaphuma esigurubhi esesiya ngekhaya namuhla kumbe kusasa ekuseni ngemva kokuvalelwa okweminyaka phose emibili, 1 year 8 months. USikhala loSithole babotshwe ngomnyaka ka-2022 besethiswa icala lokutshotshozela udlakela kulandela ukubulawa kwelunga lebandla labo unkosikazi Mo Blessing Ali lilunga leZANU-PF uPius Jamba eNyatsime. Batholakale belecala leli ngeviki edluleyo. Elinye lamagqwetha kaSikhala uMnumzana Harrison Nkomo uchasise okunengi.
Job Sikhala has been given a 2-year prison term, wholly suspended for a period of 5 years.
Uphiwe isigwebo seminyaka emibili kodwa siphinde sesulwa okweminyaka emihlanu elandelayo. Kuthiwa kakumelanga enze elinye icala lokutshotshozela udlakela. Lokhu kutho ukuba usekhululiwe. Lolu yilo lodwa udaba olube lusenza ukuba ehlale ejele.
Unkomo uthe ukuvalelwa kwaSikhala okwesikhathi sonke lesi encitshwa ithuba lokukhululwa ngemali yesibambiso ibail yinto embi kakhulu esithi abatshutshisi bamethesa icala elingekhoyo. Uthela nxa uSikhala esekhululwe bazaphikisa ukutholakala kwakhe licala kanye lesigwebo asethesiweyo lanxa nje sibekwe eceleni. Phandle komthethwandaba kamantshe Rutenro kugcwele abantu behlabela bejabulela ukukhululwa kukaSikhala. Omunye wabo ngumnumzana Comfort Ncebu yenkosi Mpofu owenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Movement.
Ngiyajabula sephumile kodwa sisamile ukuthi ekuqaleni Jobs Card wahambelanga lephakathi, wahambelanga bevalile ngoba emela abantu abahluphekayo, emela abantu beZimbabwe. UJobs sisebenzi samaZimbabweans, uyomela amaZimbabweans wonke. Njalo njengezi Jobs Card Solidarity Fire Movement. Kumele phambili ukuthi ezethole i-Afitown njengoba ummeli wakhe uHarrison Nkomo ikhulumile ukubana asikami i-Afitown.
Wacubungeleza umbusazwe ekubandla le-People's Unity Party, PAP, umnumzana Herbert Jamuka uthi kukhona okunuka santungwana ngendlela uSikhala akhulwe ngayo ngesikhathi kule ngxabangxoza ebandleni le-CCC.
Siyathaba but ukuthaba kwethu siyabonga uNkulunkulu ukuthi uJob Sikhala ubuye ephila. Kodwa thina njengema-politicians siyathi thina iZanu PF yayingasena sidingo sokugcina uJob Sikhala enkantolo ngoba seyiqedile i-project yayo yokusebenzisa uChabangu, ngoba uChabangu udestroyile i-CCC, waxotsha nama-MPs, waxotsha nama-councillors, waxotsha abantu abanenge abavothelwe nabantu.
Kodwa ilunga leZanu PF umnumzana Mabutho Moyo uthi okwenzakale namhlanje kuveza ukusebenza kuhle kwemthethwandaba yeZimbabwe.
Hayi, indaba yokuthi iZanu PF ya interfere enkantolo, hayi, asondaba ebambekayo, asondaba eliqiniso. Ngamanga nje athona ephekwa yilaba abamabadlaphikisayo. Okumangalisayo ukuthi nxa belohlupho bagijimela enkantolo. Nxa inkantolo zingakhipha izinqumo ezivumelana lalokho bona abakufunayo, abakhulumi ngeZanu PF. Lapho inkantolo ingakhipha amaqiniso abangavumelani lawo, sokuthiwa iZanu PF ethe hayi lokho nje bandla leZanu PF sikujwayele, asonto esingathona siziginqisa ngayo. Kumbe
lanxa esekhulile uSikhala usesele lamanye amacala agoqela elokuthi wakhuluma amanga enkundleni yeFacebook kanye lokuthotshozela uDlakela endawonye lowayengusodolobho wesidungwiza umnumzana Love Momayikho. Uzaphenduka emthethwandaba mhla ka 7 Nhlolanja ngenyanga ezayo esethoniswa esuka ngekhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uphenyo oluqhutshwe inhlanganiso ekhankasela ukulwisana lokungathembeki emhlabeni jikelele e-Transparency International lamhla luveza ukuthi eZimbabwe liqhubeka lingelinye lamazwe omhlaba agcwele inkohlakalo, i-corruption, kanti njalo yilo elikhokhelayo emhlubulweni wezansi ye-Afrika. Impumela yophenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index olwenziwa inhlanganiso leminyaka yonke iveza ukuthi iZimbabwe ithole imiklomelo engamachumi amabili lane 24 points phakathi kwemiklomelo elikhulu, okutsho ukuthi ngempela imisebenzi yenkohlakalo ibhahile. Ngomnyaka ka-2022 iZimbabwe yathola imiklomelo engamachumi amabili lantathu, okutsho ukuthi kube lobubelo bomklomelo owoda nje kuphela. Afrika yonke amazwe angalankohlakalo kumbe alenkohlakalo endutshwana ebalisa eleSeychelles, Cape Verde kanye leBotswana, kuthi lawo alenkohlakalo iningi kakhulu abalisa iSomalia, eyiyo esemsileni, South Sudan kanye leEquatorial Guinea. Emhlabeni jikelele amazwe angalankohlakalo ahamba phambili agoqela eleDenmark, Finland leNew Zealand. Ekhuluma emkhosini wokwethula loluphenyo eHarare, umtshutshisi omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo ukhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi abambane ekulwisaneni lemisebenzi yenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukuconjwa kwamahofisi la kumangalise abalandeli bakaChamisa abasekela umnumzana Sengezo Chabangu labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwamlanzi obengadobhi umakhalekhukhwini wakhe laye okubikwa ukuba usesithi nguye osekhokhela elinye i
uxolo sesizalithulela ke udaba lwe-corruption lapho uNtungameli Nkomo axoxa lo mnumzana Efidlela Ncube.
Izinga le corruption liphezulu kakhulu elizweni. Le report ifanele ihluphe upresident or vice president bobabili, ama minister wonke, cabinet yonke, iparliament yonke, ojudge bonke. Ihluphe wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe ngokuba phela nxa kukhulunywa ngenkohlakalo icorruption, kukhulunywa ngemali yabantu beZimbabwe, kukhulunywa ngemali yami lawe okuthiwa iyebiwa kulokuthi iye esikolo iyefundisa abantwana, ithenge izitulo, ithenge okokufundisa, ibhadala amatisha amanesi, ithenge imithi, ithenge konke okudingakalayo, yakhe imigwaqo, ivuse ilizwe lime, kudaleke imisebenzi, abantu babe lempilo enhle. Leyo mali iya emaphokethini ezikhwameni zabalutshwane. Lokho kufanele kusihluphe kakhulu, lokho kufanele kusethuse kakhulu, ikakhulu ngokuba kwenzeka umnyaka lomnyaka, kuyakhulunywa kakwenziwa lutho ngakho. Lokho beqhubeke njalo abantu beseba, betshontsha, bethatha konke okwabantwana lekusasa yelizwe. Ngakho ke lokho kuyadingeka ukuthi kube yinto esenzekini yezepolitiki, besenzekini yengxoxo lezemfundo lakho konke, ukuthi abantu beZimbabwe lokho abasoze bakwamukele. Kodwa kwamanje sibonakala we are corruption tolerant, siyayamukela inkohlakalo. Nxa sesivota kasikucabanga ukuthi kumele sisuse inkohlakalo sifake uhlanzeka embusweni.
Sizwe umtshutshisi omkhulu kahulumende unkosikazi Matanda Moyo esithi bakhangelele ukuthathela abantu imali abayithole ngenkohlakalo lonyaka engena ku 1 billion US dollars. Ungathini ngaleyo mizamo?
Imizamo mihle kakhulu kodwa iphansi. Imali lezo abazitholayo ziphansi kakhulu. Leli lizwe lilahlekelwa yizigidigidi ezesabekayo, amabhiliyoni ngomnyaka. Okutsho khona ukuthi nxa ukhuluma ngamamiliyoni ambalwa owatholileyo, uthole okuncane kakhulu. Kababe lenjongo enkulu kulale, kabakhangelele phezu kwentaba, bengesaba abantu, balanda izikhulu ezikubhizinesi, ezikupolitiki, yizo ezijontshela abantu inkalakatha zezimali. Kayibuye imali ebantwini, njalo nxa iphenduka, kayingaphenduki ibuyele njalo ezikhwameni zabalutshwane, isuke kulo iye kulwana, hayi. Kumele ithathwe yonke iyesebenza labantu beZimbabwe. Kuthiwa ukuthi imali etholakeleyo ke okuthiwa ngama proceeds ecorruption itholakele, sizafundisa abantwana mahala, siza kwenza ukuthi omama baye ezibhedlela bayekhululeka mahala. Zonke lezo zinto kumele zicace ukuthi imali etholakalayo isebenzeni, isebenza njani. Kanti ke sesencane kakhulu le mizamo, iphansi kakhulu. Yebo kambe siyayamukela imizamo, kodwa ayiphansi kakhulu imizamo, kayiye phezulu kulalokho.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa lontungameli inkomo we Studio 7. Amahofisi ebandla le-CCC ngobulawayo asegconjwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leli abasekela umnumzana Nelson Chamisa, yena osanda ukuchiya leli bandla. Amahofisi la abependwe ngombala olithanga. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuconjwa kwamahofisi la kumangalise abalandeli bakaChamisa abasekela umnumzana Sengezo Chabangu labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sebandla leli, umnumzana Promise Mkhwamlanzi, obengadobhi umakhale khukhwini wakhe laye okubikwa ukuba usesithi nguye osekhokhela elinye icele le-CCC. Sixoxe lomnumzana Phasho Sibanda owaxotshiswa nguChabangu edale lephalamende.
Isakhiwo sakobulawayo sivumesi siluhlaza siyi-blue. Asithembi ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umbala oluhlaza uhlezi ungumbala wethu ngokungananzelela. Sathi sisethulwa singama-candidates abantu abazamela ibandla le-CCC last year ngo-August, wonke umuntu wayegqoke isuti ne-A-blue sikamongameli. So asonto enkulu kakhulu nje ukuthi kufanana lokuthi abantu bevule be-speak-up bawuzeka ilendazi isipendwe yabamnyama kusasivuke yaphendwa yabamhlophe ngamakhalazi angikhona nje.
Umnumzana Charles Piri osekela uChamisa kukhanya ekwamukela okwenzakalayo njalo esithi umkhokheli wakhe wenze kahle ukusuka kubandla leli.
But mina ngithabile ngendlela eyenzwa nguChamisa kule direction, iyakwazi into ayenzayo ngoba iparty has been hijacked. So yes, nothing to do, kumele ashiye obe-CCC.
appoint him as the president.
Umnumzana Alfred Zirute, isikhulumeli secele le-CCC, elikhokhelwa nguShabangu uthi sebemangalele emthethwandaba abantu abacombe isakhiwo sabo ngombala oluhlaza owesibhakabhaka.
Esikubona kusazakala ema-ofisini kuyamangalisa ngoba i-TPC is in occupation of that place. So umuntu kasazivukele ethathe indawo efake ipenda yakhe edizinge yakhe ebazidlalela nje. I think ibavuke nje beswele indawo yokuba lapha akadeke ngatshona khona. Basebesida sambeni siyetshona ngale ma-ofisini we-TPC sidingeni ipenda. So hayi lokho kusazobanjwa ngumthetho and basazophuma begijima lapha.
Umnumzana Douglas Monzora, umkhokheli we-MDCT, laye udla amalahle esithi isakhiwo lesi ngesebandla lakhe, ngakho-ke akumelanga sibangwe ngabakubandla le-CCC. Isakhamuzi sakoBulawayo, umnumzana Benny Moyo, laye uveza umbono wakhe ngokwenzakalayo kubandla le-CCC.
Ukuthi building e-CCC iyikhala ibomvu, e-yellow, e-blue, ayilani lati. Ngokwabo ezomba ngazwe ukucubungula lokudebate thina okusihluphayo esiconcerned ngakho i-service delivery esizayithola kuma-councillors lama-MPs kungakhathalekile ukuthi ngaba liphi bandla.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Maluba Mhlaba usola okwenzakala ku-CCC lenyathelo lokucomba amahhofisi esiba yisibhakabhaka.
UChamisa is one of the worst politicians is very, very dangerous. Ngoba into ayifunayo yena ukuthi into zonke zivele ngaye. Is a serious dictator, this young man. Okokuthi I'm sorry, angimfise mina lokuthi awuthathe umbuso weZimbabwe ngoba uyingozi. Kathesi nxa esetshintsha ipenda yema office awe TPC ewafaka ku blue usesitshela ukuthi kade sisebenza izinto ze dynamos.
Kukhanya sekulamacele amaningi awe CCC agoqela okukhanya engani likhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, umnumzana James Timber lomkhwananzi. Lokhu kulandela ukuthiwa kwebandla leli nguChamisa onakho ukusungula elitsha. Uncube usanda kukhokhela umhlangano omkhulu owe-CCC lapho obekuhlolisiswa isimo sebandla leli. Kukhethwe izinqumo ezimbalwa emhlanganweni lo okugoqela ukuba bonke abakhethwa okusemthethweni kumele bahlale ezikhundleni zabo. Kwelinye icele bathi ibandla leli kumele likhokhelwe nguThimba. UChamisa naye ulakho ukusungula elakhe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi luyaqhubeka ngohlelo olusungulwe izolo olokunikeza abantu umuthi we-vaccination yokuvikela umkhuhlane wesihudo owe-cholera endaweni zelizwe lapho osumemetheke khona. Ugatsha lolu luthi lilobufakazi bokuthi inani labantu asebehlaselwe umkhuhlane lo elizweni selisedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu 376, njalo usubulele abangamachumi ayisikhombisa lanye i-71. Ukuze sizwe ukuba abantu bengavikela njani umkhuhlane lo, sixoxe lomongi umnumzana Anthony Majongosi osebenza isibhedlela koBulawayo lapho okubikwa awukasabalali kangako.
KweBulawayo siyaqalisa ukubona vele ukuthi umkhuhlane lo ukhona, but akungabe nabantu abaningi balawo umkhuhlane lo. But siyaqalisa ukubona because umkhuhlane wosifudo siyawona, then kulamatesti ayayenza ukuthi sibone ukuthi ikholera yini. Hayi, kathesi siyabona ukuthi vele ikholera seyingenile koBulawayo, kodwa ingaba yiningi iyaqalisa. Kuyafunekekanda ukuthi vele umuntu a-isolate. Siyafaka iwadi yawo bodwa ukuthi bangahlangana nabanye le indawo yokuthi umkhuhlane lo uyathulelana. So siyafaka iwadi yawo bodwa ukuthi vele sibakhangele, sikhwanise ukuthi sibanike i-treatment yabo khonapho.
Abantu bengabona njani ukuthi sebenomkhuhlane we-cholera?
Umkhuhlane we-cholera uyakwanisa ukubona umkhudo lowo, diarrhea leyana, umkhudo wakhona ilamanzi kodwa amanzi lawa ayayenza kumbe kube rice like irice water fit irice water fit two no amanzi akhona ayafuma yeyo yatshengisa ukuthi leyi ikholera.
Kuyini okumele abantu bekwenze ukwenzela ukuvikela umkhuhlane?
Ukuthi abantu bahlanzeke, bageze izandla, bangahamba izimbuzi, ukuthi bangathenga amafruthi afuna ukugezwa ukuthi badle, ukudla badle ukudla kuyagudumala okugandayo, kodwa ukuthi zifuna ukuthi izibi bazilahle endaweni yazo ukuthi ihlaba zikathekile nokuthi kuthi balahle izibi endaweni yonke yonke, kodwa futhi sifuna amaveji sibili bagezise ukuthi bayadla, kodwa la manzi kunatha siyabona lapha kubulawa vele amanzi ethu vele ayasupa ayahamba, so amanzi bangathenga amabhakethi ayavalika lawana ukuthi ayafanisa ukuthi avalike amanzi abo bayabhoyila ukuthi ibulale ibhikani lemkhuhlane wekholera.
Liyasuthiseka njengabomongi ngemizamo eyenziwa nguhulumende ukwenqabela lo umkhuhlane?
Hayi, kasethini ihulumende anti umkhuhlane uyasalisa, but siyabona iyazama sibili ukuthi incedise ukuthi vele sibe ne-treatment lemuthi, kodwa kathesi vele siyahamba siyinika abantu amawutagade sithi amawutagade ukuthi bafake umuthi wokufaka kwamanzini ukuthi amanzi ahlambukile ukuthi abe clean abulale igani leli lekholera. So amanzi siyanika umuthi lowana ukuthi basebenzise sithi iwutagade, la maphilisi lawana futhi ayafa kwamanzi siyanika akhona, so vele ihulumende
lo ngumnumzana Anthony Majongosi, umongi obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Abasakhulayo sebeveze imbono etshiyeneyo phezu kwesinqumo esithethwe ngobe ngumkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa, obike ngeviki edluleyo ukuthi usetshiye ibandla leli ngoba isithi selingenwe impehlane. Abanye babasakhulayo laba balisekela leli nyathelo likamnumzana Chamisa, kodwa abanye bayamsola besithi ukhanya esephelelwe ngamacebo kwezombusazwe. Okuningi sikuphiwa nguTobias Mudzingwa eseHarare.
Omunye wabasekela inyathelo elithethwe nguChamisa ngumnumzana Eric Gono osakhulayo wakoBulawayo.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengentla sisekele, sithiyeke labo abafuna ukudlala ngempilo zabantu, siyema lapho okule direction khona, okule order khona, okule sifiso sokuthi wonke umuntu aphile kamnandi kuleke. So siyabonga u-advocate Nelson Chamisa ngokumuva by example ukuthi into nxa isivele isibolile ayisadliwa isiyingcekeza. So sithiyile ke ingcekeza sesisiyaqala kakutsha ibandla eliza khulula usapho lezimbabwe.
Kodwa umnumzana Addington Mpofu osakhulayo osekela ebandla leZANU PF uthi okwenziwe nguChamisa akusoze kuguqule lutho empilweni zabontanga.
Ukuresigna kwakhe akutshintshi lutho ezimpilweni zabantu, kutshintsha empilweni zabantu abamlandelayo ngoba kubachiya bedidekile, and I think kubachiya besimweni sokuthi labo bezivuze ukuthi kahle kahle siyangaphi nxa silandela lokhu. So I think it just gives the minority people that follow him time to think and time to see ukuthi lapha ukule direction kunga, which is the Revolutionary Party.
Usaziso sokuchiya iCCC asilobe enkundleni zokuxhumana ezifana leFacebook leX, uChamisa uthi ibandla leli selingenwe imphehlane efakwe iZANU PF. Kodwa osakhulayo waseBeitbridge unkosikazi Mthandeni Mlilo uthi uligwala uChamisa ngoba usezingenise emlindini lapho iZANU PF kade imfuna khona.
Mina angithakazeleli leli nyathelo elathathwa nguChamisa ngoba watshengisa umhlaba wonke ukuthi usasemncane kwezombusazwe. Kodwa njengomuntu owasebenza lomunye umnumzana uTrangray, kumele abekwazi ukuthi abeZANU PF bayenza konke okusemandleni abo ukuthi babuse. Kwakumele alwisane labo okuzwayo, hathi ukuchiya ibandla emoyeni. Okufana nje lokuthi watshela abezami ukuthi zintshantshu kwezombusazwe.
Isikhulumeli sabasakhulayo kubandla le-MDC unkosikazi Lethu Buhle Ndlovu uthi uChamisa ubagcobise ibanana abasakhulayo.
Abantu abasha bebekhangelele kuye, becabanga ukuthi nguye ozobafikisa lapho abafuna ukuya khona, njengoba la engumuntu omusha uzabazwa ngcono. Kuthiya abantu abasha beconfused, kubayenza beluze ihope, bagcine besitshela ukuthi kushuthi vele this is not even worth it, and kutho ukuthi we'll never attain this.
Ocubungula indaba zabatsha ezimele njalo esebenzela kwele South Africa, uMnumzana Bheki Impilo Ncube uthi ilizwe lifuna inkokheli engaqakathekisiyo ukuhlala ezikhundleni kuphela.
Ungakhangela njengaphesheya kwamakhelwane labantu abanjengo Julius Malema, uyatsho ke uMalema ukuthi yena akalandaba lokuhlala esihlalweni, akufuna ukwenza ukuthi akhangele izinto ezingabanjwa kuhle elizweni, abe nguye okhalela umphakathi ukuthi ngabe izinto zenzwa ngalolu hlobo. Yibo ubukhokheli esibudingayo ukuthi ama-opposition parties angajulisi kakhulu ukuhlala esihlalweni, kodwa asize abantu, abe yiwo akhulumela abantu ukuthi hayi, into lezi kazibanjwanga kahle. Bangakhangeli isihlalo kakhulu, bakhangele impilakahle yabantu.
Kusukisela uChamisa ebika ukuthi kaselani le-CCC ngolwesine olwedluleyo, bakhona sebethethe inyathelo linye bamlandela ukuphuma kuleli bandla, abagoqela owake waba isikhulumeli saleli bandla uNkosikazi Fatsai Maere. Kodwa lapho iStudio 7 ikhuluma labanye abakubandlaleli, ikakhulu labo abangamalunga edale lephalamende labakumakhansili, bebengacaci ukuthi bayisima kanjani, bekhetha ukuthi bamelele ukuzwa kuye inyathelo azalithatha isiya phambili. Abanye abasakhulayo yibo abathi sebethukuthele njalo abasazilandeli indaba zombusazwe, ngoba abakhokheli bamabandla baqakathekisa ukusutha kwabo bengananki ubunzima obubhekane loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Yebo-ke, kusenjalo kusigaba sezenotho lamuhla sixoxalo Nkosikazi Debra Mokasa wokunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ngokwenziwa ngabathenga bethengisa ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Lama trainings amaningi esiwayenzayo sincedisana ne-informal sector, sinanzelela ukuthi njengoba nayo sebebaningi emgwaqweni, so sinama trainings okuthi how to run their businesses, how to make sure ukuthi ama-business abo aba conducive kwabanye abantu. Lakhona lokhu ukuthi silama-value chain locuzen esiwayenzayo, like ukuthi nxa usunamatamatisi akho amaningi, you can change instead of selling amatamatisi sungayenza maybe o-tomato puree, o-tomato drink, juice and whatever. So sinokuyi-value edge esikwenzayo to compete nabanye ama-vendors. So wethu sancedisa ngakhona lokhu ukuthi kabayenze njalo, futhi siyenza le-production. Ufinde ukuthi abaningi bayagijima besiyahoda kubo Botswana, kubo South Africa. Thina sithi kasenzenini khonapha ama-detergents ethu, asenzeni khonapha ama-flow polish, senzeni lokhu. So ama-members ethu sebafundisa emsebenzi wezandla ukuthi bezenzele le nto esibefaka ku-market.
Bengazi bekwenze khonokho Nkosikazi Mkhaza. Siyabona ukuthi umnotho welizwe uphose uguqe ngamadolo. Pho baphuma njani kulokho?
Siyananzelela ukuthi umkhonomi wethu njengobana usesho ukuthi uphose uguqe ngamadolo, mina ngisho ukuthi uphose ngithi vele ulibhazalele. So nxa ubhazalele njalo, siyenzela khona lokhu ukuthi khona lokhu bephile abantu beNkosi, akhona lokhu okuncane. So ufind ukuthi bayapheka bekuphakeje, and nxa bekuphakeja futhi sinanzelela ukuthi lezi mali zokuthi bengabesazi ngaphingakusabadurela. So sisathengisa, sisazithengiselana, sithengiselana khonapho sibona ukuthi kungayenza njani. Njalo njengoba nayo uhulumende wethu sowavula lokungama-small grocery shops, so i-advantage yona leyo ukuthi uzakuthola i-tuckshop yakho.
Lo-ke nguNkosikazi Debra Mokasa, umqoqi wenhlelo zokuthuthukisa inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection, uThabo Kancube uxoxa labasakhulayo ngengxabangxoza yokuthiya isikhundla kukaMnumzana Chamisa. Hayi-ke, silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.